Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 16 kuNhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Abahlali benyathime abangamachumi phose amane ababotshwe ngeviki edluleyo besethezwa icala lokudiliza iofisi yeZanu PF. Bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi alizihluphi ngosephumile kulo umnumzana Morgan Komichi, yena othi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Usuku olwabekwa inkantolo ukuthi idale lephalamende libe selihluze ukudula kwemali ebhadalwa ngabancintisa kukhetho lunamuhla. Kepha akukhanyi ukuthi sokuyikuphela kwalo na kumbe. Hatshi, njengoba ikomiti yephalamende isithi akumelanga yehliswe limali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali benyathime abangamachumi phose amane 38 ababotshwe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe esitokisini ngemva kokuba umantshi othetha icala labo ethe uza kwethula isinqumo phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ngomvulo. Abasolwa babikwa begoqela abasekeli bebandla le-TRCC, abantwana besikolo kanye labantu nje makhaza. Abantu laba betheswa icala lokudiliza iofisi yeZanu PF kanye lezindlu zabanikazi kudlame olubikwa luqhamuke ngeviki edluleyo. Amagqwetha abo awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum athi bamsulwa. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi kalizihluphi ngobe yisiphathamandla salo umnumzana Morgan Komichi, yena owazise ukuthi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Lanxa uKomichi etshele intatheli izindaba kuthange ngenyathelo leli izolo, utshele iStudio 7 ukuthi leli kayisilo bandla elitsha. Uthe okutsha kuphela yikuthi usexotshe uMonzora kuMDC wathatha yena ubuholi baleli bandla ngoba esithi uMonzora udla leZanu PF. Sixoxele umnumzana Witness Dube, isikhulumeli seMDC kaMonzora.
Yebo kambe, simbonile ubaba uMorgan Komichi owayengusosihlalo webandla lethu esipha i-press conference yokuthi sebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-United Movement for Democratic Change. Ayisimfesela inhlanhla kulokho akwenzayo njengomuntu osephume ebandleni, ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lokhana akwenzileyo angeke akwenze asale elilunga le-Movement for Democratic Change. Ubaba uKomichi nguye owayengusosihlalo ku-Congress yethu yona le e-ordinary eyalonyaka. Nguye owayenza konke, wayethula impumela zalokho okwenzakalayo. Even kuma-nomination kusiwa ku-Congress, nguye owayebamba ama-nomination wonke kulandela indlela eyayivunyelwe nokulandela i-Constitution. So umuntu oyedwa ngeke asuke abe sesithi uyasola ubukhokheli thizeni bebandla ehluleke ukuthi akwenze lokho ebandleni emhlanganweni. Ubeselesikhathi baba uKomichi engabuyi kumhlangano ye-standing committee, ubeselesikhathi nje engahlanganeli kwile lebandla lonke. Ubesokutshengisa nje ukuthi ngumuntu obevelesele ingqondo yokuthi athuthe. Abalaleli bangananzelela ukuthi ube nje le ngqondo yokuthi aqale ahlale kuze kufike isikhathi sokuthi angakhiphe eParliament abeseqala ke ukugila lemkhuba yakhe esegilile kodwa akula into esingayitsho ngaphandle kokuthi abantu vele bayaphuma emabandleni amakhulu afana leMDC baye ngaphandle bayezibonela ukuthi kubumba ibandla lokukhokhela abantu kunzima okunganani akusoze kumangalise mbayimbayi simbona siyephendukile ebandleni leMDC esefuna ukuba lilunga njalo
Unkomithi ukhala ngobukhokheli bukaMonzora uthi akulalutho Dube sesike sezwa abanye njalo abafana nabomzuri labo bekhala ngokufanayo bengaba bemsukela yini ubaba uMonzora lapha kumbe uyasilela ebukhokheleni lapha
Yebo kambe uyakhala ngobukhokheli buka President Monzora isintu sithi akukobolingela sici alokho kusho ukuthi noma ngubani la ikomiti nxa umuntu engafuna nje angasuka akhale ngaye langalokhuya noma ngubani noma ngupho umkhokheli kuzana kusisisi nxa umuntu engafuna nje ukuthi adinge ukukhala ngaye angakhala ngaye kodwa okuqotho okumele abantu babeyikwazi ukuthi ibandla le Movement for Democratic Change lilendlela elivula ngazo indlebe ekutheni abantu bakhulume zonke izinsolo zabo bekumele ekutshilo lokho engakaphuma ebandleni engekho ku press conference sizwe ukuthi ukhala ngani manje khonoko akukhulumileyo lati besikuzwe okokuqala okutshengisela ukuthi inhloso yokuyakhala kubona izindaba eqansuqa intaba esiyakhala ephezulu khona le ibingasiyo yokulungisisa bekuyindlela nje ukuthi umuntu achiye thela inhlabathi sizananzelela ukuthi ukomishi wazama ukuthi abe ngumkhokheli ku-Extraordinary Congress kwehlula bazama ukwenza enye press conference belabo mamkhuphela bomdzuru ukuthi sebetshintsha impumela zabantu kwehlula waphenduka wazama waswela ukuthi anominate ku-Ordinary Congress kunguye owayengusosihlalo ekhangelelo lohlelo so yinhliziyo nje ebuhlungu entethe esizikhipha inyawo asingeke sikusole kangako ngoba muntu lo muntu ulendlela thizeni ayenza ngayo izinto nxa esizobuhlungu ngalokho ayehluleke ukuthi abekwazi kodwa kuyatshengisela ukuthi ngomva kweminyaka emine ngangako baba ukomiti bengakafundi ukuthi idemokrasi isebenza njani ayisebenzi ngokuthi wena ufunani kuya ngokuthi abaningi ebandleni bafunani
uMonzora uzancintisa yini kukhetho lukamongameli tu
yebo siyalungiselela kabanzi ukuthi baba umongameli uDouglas Monzora abe kukhetho lwepresident lona lolo luka 2023 uzabe ekhona ngumuntu oseyenzile wonke ama paperwork osemelele nje ilanga le nomination day so ubaba uMonzora uyabe presidential candidate emele ibandla lethu le MDC
umnumzana Witness Dube yisikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora namuhla lusuku lokugcina olwabekwa inkantolo yeConstitutional Court ukuthi idale lePhalamende Libe selikhulumisene ngodaba lokudula kwemali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo laphuma njalo lesinqumo sokuthi iyehliswa na imali ikomiti yeparlamente ebona ngezemithetho iyona elamalunga ambalwa nje ihlafunelo ludaba phakathi kweviki yanquma ukuthi kayisoze yehliswe imali okuyinto ecunule abamabandla athiyeneyo agoqela abe-TCC labezanu-PF akucaci ukuthi iConstitutional Court izasamukela na isinqumo sekomiti le kumbe hatshi okhwezelo ludaba emthethwandaba esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele yehlise imali umnumzana Divine Mhambi Wobe ohola ibandla le-Nationalist Alliance Party uthi usacabanga ukuthi bathathe manyathelo bani njengoba ikomiti yeparlamente ebona ngezemithetho iyalile ukuthi yehliswe imali phansi komthetho abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili i-$20,000 kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona babhadala inkulungwane eyodwa i-$1,000 amabandla ezombusazwe amaningi athi akalayo limali abancintisa kukhetho lamakhansila bona kababhadali lutho Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube we Studio 7 uxoxelo meli webhinga North edale lePhalamende olilunga leTRIPC umnumzana Prince Dube kuSwanda endawonye lo mnumzana Belief Gawule ilunga lezanu PF uSwanda usungula lingxoxo
abantu abayibo abasibuthwayo khathesi ibandla lezanu PF ngabantu labana babetengisa amandla awokuba ngababuthi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza ukuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke sebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le izanu PF khathesi nxa sikhuluma nje amasosha amatitsha amapolisa all civil servants the majority of them bahole maybe $10 kumbe imali eyaphansi so bese besuka ke bethi yithi esilidlelayo mina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisithale nje phakathi kombuso so kufuze sibe lokhu sibusa njalo silidlela so siyalifakela imali okuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP siyalifakela imali okuthiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi bekhonteste izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono and lokho kawuhambelani lesisekelo sombuso usection 67 we-constitution yasezimbabwe
ye mana khonapho-ke ungakayikhatshana sibisi uba ugawule uyazivela lapho uyakhuluma usibande ngena khonapho
ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees andala i-nomination fees esikhulunywa ngazo sesikhuluma ngokuthi kade vele khona okumele kwenziwe kuyini kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth but into eyinanzelelayo ukuthi hhayi yona imali leyo yona singakhuluma okuningi ukuthi hhayi abantu abanzilizweni kuleyo ngobani lasiya sikhuluma ipolitics lezingalamsebenzi ipolitics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali leyi enkulu kakhulu abantu ke iyabakhama abafuna ukuncintisa okuncintisa lokho akumelanga kube ngabantu abanothileyo kuphela abalezimali kumele kube ngakwabantu bonke ngitshela abayanga bamele bencintise benelise ukuthi bancintise kube ngumlando wakhulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa ngoba kuyimali yama-taxpayers kumele isebenze emsebenzini naleli kuliqiniso ukuthi abantu babe befuna ukuzikhethela abantu babo wethu lo lutho ubawula lutho kodwa nabantu befuna ukukhetha bayabukhetha so akube akumelanga kuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhwana akulunganga lokhwa sokuthi sibale ukuthi le imali awuzani PF senzeshot enzekwayathini ivalele abantu kati hhayi asikhulumeni ngemali ephezulu kufana lomtengo ephezulu eyalezi usuku engeneliswa ngabantu imtengo iphezulu imali yemthelo leyi ukungena kuncintisaneni iphezulu yona
ye wothi singenise-ke ubaba usibanda sibanda uyakhuluma lapho gawule
yikho ngishile ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kanti vele nolandani emsakazweni ngoba ngale ngomzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi ugawule uyakubona okubonwa abaningi ngoba kayisiye walaphana izolo edale lephaliyamende izanu ivimbile aqalisanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi amasizo nalawana ekuhlane enjalo izanu esake khono iparliamentary legal committee bekulama-members amahlanu amabili engawa-opposition abezanu p f bebathathu yibo abavote ukuthi khona ama-fees lawana enjeyana arayi abe-opposition bebethe hatshi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesekelo sombuso welizwe so ke yiphathi yakhe bakungenisa lasepaliyamende sazama ukuthi hhayi sibuyileke leyo ripotile ten phakathi komphakathi lapha siza ukuthi naba bantu laba bathathu abezanu p f abayibo abathe bona imali lezingasihambe zinjalo bakutsho ngaliphi kwezokuthi sonke sizwisise bakuvimbile izanu p f ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona
ye khonapho-ke usibanda babagawule yamuzi yayibeka indaba ukuthi kukhanya zani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwakhe
kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo yena leyo yokuthenga ukuthi abantu banciphise amafize nala aphezulu vele ayakhamba ayeneliseki kufana lentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki awunasikhala sithi intengo yiphezulu kumele kube le ndlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukuncintisa umuntu oncinti kulilungelo lakho umuntu wonke ukuthi ancintise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa isikuyo ncintisa ayeshileke ukuthi ancintise nxa ukuthi imali kalayo kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuthi kumele imali yakhona layo yokugada le ibe yimali enelisekayo ukwenzela ukuthi layo ahambe ayeshiya khona ngale le mithi yakhona ayayithenga naleyana ibe yimithi enelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enanzele ukuthi yabantu ukuhlanganisa zonke izinto sikhuluma ngentengo ephezulu la esiqala ukuthi ngabe kuthiwa kwehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abangalamabandla abazimele bodwa abangama-independent bayafuna ukuncintisa labo imali naleyo babengalayo so ngakho-ke intengo leyi iphezulu
uvala konambo-ke baba Sibanda
ugawule kaphenduka ekhaya vele lesi yisisikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela ugawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edale lephalamende njalo ulilunga le-Triple C ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule ilunga lezanu PF selikubonile na okusemaphephandabeni iZim Live ithi abogatsha lwezendle baye esikwesinye isikolo einsiza ukuyaxwayisa abafundi ukuthi kumele baqaphele isilwane esesihluphile kulumango. Iphephandaba leChronicle lona lithi oke waba ngumsekeli kamongameli njalo oyisiphathamandla seZanu PF umnumzana Kembo Mohati usesole intatheli zindaba zaphetsheya esithi zibhala kubi ngokukhuphuka kwentengo eZimbabwe ngenjongo yokuphehla ukungahlaliseki elizweni. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sawubona isitudiyo sevi basakaza wakhe siyabonga ngehlekezeli elisiphazona imihla ngemihla awu amhlophe shuwana mtatawule ube yindoda emadodeni ulikhiphe ithuzo njengokayinjalo hayi khona ensukwini atinti usegcekeni omiyiphikise uyiphikise namta uyavuma sibili ukuthi hhayi oyihlo baphambanisile kakhulu.
Isicelo sami kustudio 7 lapho oGibbs Dube labonkomo lapho ukuphinda uhlelo lo-live talk mbona ngani ngesinye isikhathi esiphonga ukuphela nje ngoba akuluphinde liyenza khona 30 minutes lokhu eliphinde into yodwa ividiyo nincaze liyidlulisile kungabe ngcono abanye bahlangane layo ku-social media nxa lingila kumbe okunye okokwenza kungabe ngcono li-time music kulokuphinde into hayi i-live talk lingayibuyeleli nxa 30 minutes sezitshayile sezikwanile ukuthi lifakile indaba lingaziphindi futhi angikwazi zonke kumbe ngikhulume ngagijima ngoba angikwazi isizathu sokuthi zona vele ziphindelwane lezi ndaba ukuthi ziyaphela ngithi nilalele kuphinde indaba engibengizilalele futhi hhayi mina ngamphasa kakhulu ama-corrections hhayi angiwafuni
walibonani siyo sakithi sakumthokazi bengicela sibambaneni sifuneni inkululeko kwelakithi siyahlupheka abezizwe ezimathanda elizweni lakithi ucela Ndebele hlangana mthokazi hlangana konakele kwelakithi sidla imbuya ngoluthe asibambaneni madoda konakele konakele okukhulumayo undodana ukuze encane mbuya phansi esitholoso.
Angibingelele emsakazweni sibonga indaba lesinikeza zona zimnandi impela uluju umfo kaNdlovu lo ekhaya ngakudabuka ngisinkaba yezwe eMasase kumakhinda emsakazweni ngicela ukubingelela ekhaya kumakhinda emzini omkhulu ngibingelela ukhulu uMkodoyi nabogogo ababili kanye nabazukulu sabashiye ekhaya kuphinde ngengasekhaya futhi kogogo ukuzalwa khona umama ngibingelele ugogo wamadlozi lokhulu umoyo ngithi liphile badala bethu liphile kakhulu kosi sigcine lina siphinde futhi sibonane ngokunjalo siyabonga.
Hey, Tito Seven, siyabonga lelo. Linjani lana khona ngapho? Hayi, thina siyajabula ngokuthola indaba ezimnandi ezilamaqinisa. Ezifetihlezi lwazo zonke, hayi lokho esikuzwa ngapha, kutatiri kugadzira migwagwa, makiliniki, ngapha egadzirwa itabantu, nemali zethu.
Eh Ntunga uvuka njani lapho uvuka njani budo mkulu uvuka njani budo mkulu hey madoda akwenzakala kwelethi lizwe kunzima madoda kunzima kunzima bese sicela nje siguqa phezulu sicela kuNkulunkulu wethu ophezulu ukubana nje ngasincedisa ekwanise nje ukusithathela bonke bona laba bantu bezana abantu bahamba bakulwa impoko oqale qale ngayizulu president ukuthi ngabe kuyakwaniseka nje uNkulunkulu wethu emthathela amavoti la engakafiki lawa nkosi yami hayi mina ngakwazi sihluphile thina umntalalo bantu benkosi asisakwazi ukuthi senzeni sicatshe ngawe sikhala nangu ubolele ejele ngumnankakho hawu bakithi hawu bakithi hawu bakithi hawu bakithi kanti uhluka kuthiwa kutheni bantu benkosi thina sisakwazi phela ukuthi sicatshe ngaphi ngali zanu p f futhi hawu madoda kodwa lokhu abakwenzayo ngomnyaka lathi sethi uthethe umbuso madoda abantu bengakhali obaba ugawule bengakhali othuma bengakhali omnankagwa bengakhali ngoba labo basazobona
Studio 7, Studio 7, salibonana enkundleni enkulu basakazi wethu awahle kunye nabalaleli. Hey, ha, siyasiza indaba mpela abaphawula, abaphawulayo nangama voice note. Hey, siyayizwa indaba kababa bathi uGeorge Mkhali. Hey, kuyinto ebuhlungu kakhulu emehleleyo, into eyenzeke kuwe. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi athathe avalele ejele ngapha enganacala. Hey, hayi, umbuso waseZimbabwe uyasihlukumeza. Impela namfuna ukukhuluma amanga abantu bezani PF liyasihlukumezeka zinamasizo into ezifana nalezi siyahlukumezeka kakhulu emoyeni siyahlukumezeka uma kuthathwa umuntu onganacala avalelwe ejele ayaliswe nokuthi akhiphe imali yesibambi sebay but kuyokhishwa abantu abadlengulileyo kahle kahle usuke ungasazi ukuthi umthetho ingalo yomthetho isebenza kanjani uma kunjalo usuke ungasazi niyazi kuyinto ebuhlungu kakhulu but anyway kasinawo amandla okuthi simkhiphe ejele aphuma ayosebenzela abantu abakhe ube niqhawe yena kithi kodwa engakusho ukuthi sohlala sinaye somlwela ngomkhuleko because kubuhlungu kakhulu into emehleleyo njalo bamayela nokuthi akhiphe imali esibambi sosebhele eZimbabwe kunzima kunzima kakhulu
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka kuyadumaza kakhulu ubona uJobu Sikhala ehlupheka ejele evalelwe okomnyaka wonke okokuthi akusela le nhlansi yokuthi uzaphuma evumela abantu bakhe labo abafelayo lamanje ejele ngoba soze kuyokhethwa elokhu ephakathi izanu PF ibonisa ukuthi izomkhipha noma nini so uJobu Sikhala uyabonisa ukuthi ungumuntu wabantu wabotshelwa ukukhulula abantu sinisoloke bavuma iphathi yabo isase yi-MDC kuze kube yimanje yi-true leader ukuthi uzimisele ukuthi amaZimbabwe ngabe ayakhululeka emaketane nezanu PF la khona kodwa ngebhadi lawo maketane asezehabopha yena amfaka entilongweni akulalo muntu obonisayo ukuthi uyabuza ubuhlungu kaJobu Sikhala nde kumele akhitshwe abantu bezanu PF bangqashangqasha bakubona kuqondile ukuthi uJobu Sikhala kafele ejele nxa ukuthi waye ufuna ukukhulula amaZimbabweni so la amaZimbabweni ayakubona kodwa wonke nje abukile ukuthi uJobu Sikhala ulungile afele ejele kungalacala lelilodwa alimoshele umuntu ukuthi icala kaJobu Sikhala uyindaba efuna ukukhulumela abantu beZimbabwe abangakwazi ukuzikhulumela indawo efuna ukukhulula abantu beZimbabwe bahlukunyezwa izanu PF yena ebhekile kuphela nje Jobu Sikhala ufela logo nje noma engafela ejele iqiniso lembala ngeke lavala kuphela abantu bezanu PF kumele bekwazi ukuthi ukuhlukumeza kaJobu Sikhala kungaphansi kwesandla sami ngoba noma bekhuluma bathi Jobu Sikhala ufanele efela ejele mina ngazi bakhuluma ngani abantu bezanu bekhuluma into embi kangaka ngomuntu ongalali icala kungalabo abona ukuthi umthetho awusekho kulelo lizwe
Yeah, Studio 7, salibonani basakazi bethu kanye laba laleli bethu be Studio 7 siyabingelele emagubeni wanomhlaba sithi izinyane lesilo sizinyama sikamthwakazi. Yeah, uyabona indaba zemali kwakithi eZimbabwe lokhwana bengiye kumali mami le Cholocho. Hayi kunzima. Indlala zodwa ngapha zimali. Imali okhona vele mina ngikwazi ukuthi imali lizwe banele ngela mali ngoba leya nto isisebenza sidalwa
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele amazwi yabo ngeWhatsApp lawo mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kweze Melika lulokhe lusegudwini udaba lwake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump obotshwe ngolwesibili wamiswa enkantolo esetheswa amacala okuphatha butshapa imfihlo kahulumende ngesikhathi esabusa. Abantu abaningi emhlabeni jikelele bayalulandela ngelihlo lokhozi loludaba. UTrump uvulelwe amacala lawa ngabatshutshisi ngemva kokuthola elengwalo ezilemfihlo kahulumende engamelanga ibonakale. Abatshutshisi bathi uTrump wayegcinele ezingwalo butshapa zingavikelwanga endlini yakhe eFlorida. Khona abathi bekulakho ukufaka ukuvikeleka kweMelika engozini enkulu alubanazi finyelelwe ngamathororo kumbe izigilamkhuba. UTrump yena uthi uyahlukuluzwa ngumongameli Biden lohulumende wakhe ngoba encintisa kukhetho efuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube ohlala kweleBhilithane.
Owenzakeleyo kumnumzana uDonald Trump ukuthi wathi ngesikhathi nxa engena embusweni wazibona laphana esephethe ezintambo eziphethe wabona sengathi mhlawumbe kungabe kukuthi yena osephezulu kwakho konke okungabe kusenzakala elizweni. Ingakho wasesenza ezinye izinto wakhohlwa waphatha izinto budedengu ecabanga ukuthi uzoqhubekela phambili elokhu enjalo enguye oziphetheyo enguye umholi welizwe. Kukanti ke akuzange kusahamba ngendlela le yena ayefisa ngayo. Ingakho kwaphangiseka kweneliseka ukuthi kubonakale inkohlakalo noma ngithi kubonakale ukungaphathi kahle izinto zelizwe lezi ekwakufanele ukuthi aziphathe ngendlela elobuciko njalo elobunono.
UTrump nguye okhokhelayo phakathi kwabebandla lakhe lama-Republicans abancintisayo befuna ukumela leli bandla kukhetho lukamongameli. Kodwa ngokuvulelwa amacala lokhu singabona usekelo lwakhe lugugudeka yini mhlawumbe acine engasakhethwanga eselahlekelwe lusekelo.
Angiboni kusiba khona ukulahlekelwa kwakhe lusekelo nxa kuwukuthi mhlambe usengatholakala elamacala ngaphandle nxa kuwukuthi mhlambe kukhona okungamgunyazayo noma ngithi mhlambe okungenza ukuthi agcine esehlehlela muva nxa kuwukuthi mhlambe sokhangela iziqondiso noma ngithi izimiso zalo ibandla lakhe. Kodwa ke ngaphandle kwalokho labo abavele abamsekelayo kathesi asingakhohlwa ukuthi iningi labo ngabantu abayibo njalo sake sababona baze bafika esimeni sokuthi bahambe bayemlwela baxova laphana eminyakeni yalidlulileyo sake sakubona kusenzakala kuvuka udlame okwakutshengisela sobala ukuthi abanye abaningi bakhe laba esingababiza ngesikhiwa sithi ngama-staunch supporters abantu abangakhangeliyo ukuthi kuhle yini noma kubi akwenzayo kodwa bona bathi bamsekela noma esezokuhle noma okubi ngenxa yokuthi okuningi njalo singakhohlwa ukuthi ziningi izinto uDonald Trump azabe egxile kizo njalo ziningi izinto ezingamenza ukuthi abasekeli bakhe bengamehli izinto ezifana nalokho engake ngakutsho phambilini ukuthi indaba kakhulu e-AMP ye-Ukraine le-Russia bese kubuya njalo udaba lwakhe lokuthi ayehlala elihlabela ngaso sonke isikhathi ukuthi i-America kuqala kukathi nxa sisakhangela abanye laba abafana lo-Joe Biden kathesi bakhangela ukuthi wonke umuntu kodwa bengakhethi bala. Kodwa-ke ngesikhathi sika-Donald Trump sasibona ukuthi abamhlophe kakhulu yibo ababehamba phambili ngenxa yokuthi babesekela kakhulu indlela ayebuya ngayo noma ngendlela ayeseza ngayo engathi icindezela abanye abantu abezinye izizwe ngithi abomunye umhlobo.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esihlala kweleBhilithane njalo ulandela ezombusazwe zeMelika ulwela njalo amalungelo kaZulu. Hayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Mina eyami impela sonto isiqalisile ndakanyala sempengo lechani ndinophumula zina langu ndintunga milinkomo lichone kuhle.